Endabeni zethu lamhlanje abalwela ilungelo loluntu bathi buyethusa ubudlwangudlwangu bezombusazwe osobuqhamuke eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Amabhanga eZimbabwe athi kawasavumeli ukuthi abantu baphume le mali eZimbabwe. Abantu lokhe bethabela ukuthi uMongameli Robert Mugabe ususwe esikhundleni sokukankasela ukunqabela imikhuhlane enjengemvukuzane le-diabetes emele i-World Health Organization. UZulu ujabulela ukuthi sekule nombolo esetshenziswa ngabantu abafuna ukubhalisa egwalweni lokuvota olulotshwa yiZimbabwe Electoral Commission. UMnumzana Daniel Molokele, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uthi ufuna ukuncintisa kukhetho oluzayo ekubandla le-MDCT. Sizaxoxa lo nkosazana Duduzile Sibanda, isikhulumeni seqembu labaculi bebumbene elenobuntu abathekelela eMelika okwamaviki eyisithupha. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, sixoxa ngokubhalisa kugwalo lokuvota ngesikhathi kulabantu abalutshwane asebebhalisile kugwalo lolu elizweni lonke jikelele. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.